abanalayo imali yokugada amabhasi ukuthi babuyele ezikolo. Abafundisa ezikolo eziningi silabo lapha labo bathe bazofika kuwona lo indawo esikiyo ukuthi bazoletha izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe inhlanganiso kukhona engakuletha ukuthi bazwisisane. Konke balezifiso zokuthi babuyele baye emsebenzini. Namhlanje mini besihlezi sixoxa silabo, abanye bakhona bebefonelana labafundi ababafundisayo bebanika izixwayiso zokuthi kuyini abangakwenza ukuthi baqhubeke besiya phambili ngezifundo zabo. Ngingakunika umzekeliso wokuthi umbalisi ofundisa esigabeni ezinjengasekhezi ematopo uthe suka esikolo lapha defundisa khona ngenyanga ephelileyo usuke kuyi-$6 ukusuka emsebenzini esiya koBulawayo. Nxa efuna ukuthi avuyele kade esemsebenzini esuka eMaphisa, which is under iMatopo district, esuka koBulawayo esiya eMaphisa, sokuyi-$20. Nxa usukusele ku-$6 usiya ku-$20, kube kanti iholo lombalisi alikakhweli. Lokhu kwenze ukuthi ababalisi abaningi bengenelisi ukubuyela ezindaweni zokusebenzela.
Lisemhlanganweni kathesi, kuyini elikucubungulayo?
Sisazama ukuthi sincedisane ukuthi kuyini esingakwenza kusukusela namhlanje kusiyahamba lelo langa lomhlaka-14 kaJanuwari ukuthi amatitsha angaphansi kwenhlanganiso ye-RTUZ azabeka phansi insimbi yokusebenza. Ezinye zenkulumo ezikhona ngezokuthi kuyini esingakwenza nxa sizaqalisa ukukhulumisa lo hulumente ukuthi okokuqala ibhonasi abayitholayo ngenyanga kaNovemba langoDisemba ngomnyaka ophelileyo ibuye isiphelele, ngoba uhulumende wabanika ibhonasi ngaphansi kwalokhu okuthiwa yi-net salary. Kona kumele bayithole ngaphansi kwalokho okuthiwa yi-gross salary. Kuyaqala ngqo kuleli lizwe laseZimbabwe ukuthi abantu bethole ibhonasi ngalolo hlobo. Okwesibili, amatitsha angaphansi kwenhlanganiso ye-RTUZ akhuluma ngokuthi uhulumende ulethe i-curriculum entsha kodwa abala mabhuku. Uhulumende kalethanga amabhuku okuthi bencedise ukuze bafundise abantwana. Nxa kungaqalwa ukuthi zonke izisebenzi zikahulumende zihole imali amadola asemelika, kuzakwenza ukuthi impilo ibe ngcono, labazali lapho abasebenza khona labo nxa bengahola leyo mali kuzakuba ngcono. Yikho esidoda ngakho namuhla.
Libona ingani uhulumende uzakwamukela ukuthi ababalisi ababuye esikolo ngoba bengelamali, njengoba nxa umuntu eqhatshiwe elomlando wokuthi aye emsebenzini?
Esikwaziyo ngendlela uhulumende weZimbabwe asebenza ngayo yikuthi uzaqala uhlelo lokwethusela ababalisi, njengalokhu esethusela amadokotela, njengalokhu esethusela omongi labomongikazi, ukuthi nxa bengabonakali emsebenzini uzaqala kubaxotsha. Sesixhumane lamagqwetha ethu ukuthi ahlale elindile ukuthi asize laba bantu abalwela amalungelo abasebenzi ukuthi bangahlukunyezwa nguhulumende. Uhlupho esilalo kakhulu yilolo lokuthi uhulumende ufuna ukuya kulokho okuthiwa i-National Joint Negotiating Council, kube kanti nawo wabala i-Section 65 we-Constitution yeZimbabwe uveza lokho kumele ukuthi yi-collective bargaining. Nxa uhulumende weZimbabwe ngadala ukuthiwa yi-collective bargaining council, kuzakwenza ukuthi zonke inhlanganiso ezisela abasebenzi, lokho kuthiwa yi-trade union ngesilungu, zibe labantu ezizabathumela ukuthi babe khona bakhulume bemele lezo zisebenzi. Kube kanti i-National Joint Negotiating Council ilabantu kuphela abangu-9 isishiyagalolunye abavela emhlanganiso nezimpathu. Esikuthakelayo ukuthi ziningi inhlanganiso zabasebenzi ezinye ezingayilani lokutitsha, sikhona ezisebenzela abantu abakhangele ukuphuma lokungena elizweni, i-Immigration Workers Union ethwanyela ubaba uNkosana Mqinzi, layo isithe izaxhasana lathi ngoba bananzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi uhulumende enze njalo.